e Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 14 Nhlolanja 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC loZulu weZimbabwe jikelele bebethe gwaqa enkundleni yeHarare Showgrounds lamhlanje emkhosini wokukhumbula impilo kaMui owayengumkhokheli webandla leMDC uMnumzana Morgan Tsvangirai. Ngakwelinye icele, umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wokukhumbula uTsvangirai esithi wayengumuntu owayezinikele kakhulu kuntuthuko yelizwe. Inhlanganiso ezibalisa e-African Union le-SADC zisolwa ngokulalela ukukhulunywa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi akula nqabanqoza kwele Zimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMDC loZulu weZimbabwe jikelele bebethe gwaqa enkundleni yeHarare Showgrounds lamhlanje emini emkhosini wokukhumbula impilo kaMui uMnumzana Morgan Tsvangirai owaba ngumkhokheli webandla leMDC libunjwa. UTsvangirai ubhubhe ngomnyaka odluleyo mhla ka 14 Nhlolanja ngemva kokukhulelwa umkhuhlane wemvukuzane. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umkhosi oqoqwe ngabebandla leMDC ukubuthanisa abomndeni kaTsvangirai lomfelokazi wakhe, inkokheli yonke ebandla leli labasekeli balo. Bekuhlatshelwa kugiywa emkhosini lo lapho okunxuswe hatshi abebandla leli kuphela kodwa labenhlanganiso ezehlukeneyo zenhlangothi zonke zempilo okugoqela ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU. Iningi elikhulume emkhosini lo ngempilo kaMui belincoma okwamagama liveza ukuthi limkhumbula njengeqhawe elenelisa ukumelana lombuso oncindezelo owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Ilunga lejaye lesenethi engowe-MDC unkosikazi Dorcas Sibanda yena wasebenza loTsvangirai esakhokhela inhlanganiso yezisebenzi ye-ZCTU uthi kulusizi ukuthi izisebenzi namhlanje zibhekane nenhlupho eziningi ngoba kula ozawamela ngendlela uTsvangirai ayisima ngayo.
Namhlanje ilanga eliqakathekileyo lapha esikhumbula khona ubaba uDr. Richard Morgan Tsvangirai. Mina ngiyamkhumbula ubaba kakhulu ngoba ngisebenze laye kusela ngincane, mina ngikuzaru yena esikhokhela kuZCTU ngoba izaru phela iZimbabwe Amalgamated Railway Union railways yena esikhokhela kuZCTU because automatically we were also singamalunga aweZCTU. So ngiyakhumbula kakhulu imfundiso yakhe, indlela ayesikhokhela ngayo ngesikhathi soneso, wayesikhokhela ngendlela eziphezulu, engumuntu efuna ukubona iZimbabwe ekhululekileyo.
Uqhubeke ethi uZulu weZimbabwe jikelele laye wancedakala kakhulu ngemsebenzi lobukhokheli kukaTsvangirai owazinikela impilo yakhe ukuze athuthukise impilo yabantu bonke. Uqhubeke ethi uMui wenelisa ukuthuthukisa umnotho welizwe. UZulu owayeselamba esephila ngokuyathenga ukudla emazweni angumakhelwane wasutha lapho angena uhulumende womanyano leZANU-PF.
IZimbabwe yonke jikelele omele uvumelane laye ukuthi vumelane lami ukuthi ngesikhathi sikababa uTsvangirai wangena kwi-inclusive government engangenanga fully, but kwakwanisa ukuthi umuntu wonke esikhwameni sakhe abe le-US dollar. Umuntu wonke wakwanisa ukuthi adle ekhululekile emzini wakhe, athole imali ahole ekhululekile echelesile yimsebenzi kaBaba uMthangray ngisebenze ukukhokhela kaBaba uMthangray namhla siyamkhumbula sonke sibuthene khona apha siyamkhumbula sikhumbula imsebenzi yakhe yonke nale emihle
ekhuluma emkhosini lo umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa uthe uThangray liqhawe elingathanda kuzwayo elasebenzela ukumanyanisa isizwe kanye lempilo zabantu jikelele uChamisa uthe uThangray wazinikela ukutshaya lokubotshwa ezandleni zikahulumende weZANU-PF elula amalungelo oluntu lalapho esegulela ukufa uthi kwaba yisifiso sikaThangray sokuthi ukhulunyiswane phakathi kweZANU-PF leMDC ngemva kokukhishwa kukaMgabe embusweni njengendlela yokumanyanisa isizwe
Kudala wangitshayela ucingo ngelanga uMnangagwa egcotshwa esithi ngihambe ngiyemela emkhosini lo ngoba wayenqusiwe njengoba babevumelene leZANU-PF ukuthi bazabambana okwesikhatshana kulungiselelwa isimo esifanele ukhetho oluhlanzekileyo. Umdala uThangray wafa eyindoda eyayidanile ngoba walahliswa kulokhu ababekuvumelene lohulumende weZANU-PF.
Abantu abaningi abakade bekulomkhosi bebabaza ngokuthi ilizwe lilahlekelwe ngumkhokheli owayengelankethe abetshabi ngoba wayezimisele ukukhulumisana labebandla beZANU-PF ngelani lokuthi babemhlukuluza loba ukumthuka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bhebhe.
Siyabonga Bhebhe. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wokukhumbula uThangray esithi wayengumuntu owayezinikele kakhulu elizweni lakhe njalo elwela ukubambana kanye lombuso okhululekileyo. Ngokunjalo uMnangagwa uthe kuqakathekile ukuthi uZulu weZimbabwe abambe ikhaza ekwakhiweni kwelizwe. Abaningi abaphendule umbiko kaMnangagwa enkundleni yeTwitter bamchothozile kakhulu besithi kuyamangalisa ukuthi usengakhuluma kuhle ngoThangray lamhlanje khona uhulumende wakhe weZANU-PF wayehlala emhlambaza esithi ungumthengisi kanti njalo embopha njalo nje. Komunye umnyaka uMnumzana Thangray watshaywa ngamapholisa aphosa ambulala. Sixoxe lo mgcinisihlalo weMDC uNkosazana Thabita Khumalo ngalolu daba.
Siyakuyezwa amazwi akhe lawa akhulumileyo njalo ukuncoma akwenze ubaba uThangray akulobileyo kumkoto. Kodwa udubo esilalo yikuthi uduba ngokuthi athi akhulume into enhle lithi litshona ilanga usegenqulile usecothoza. So singeke sakuthatha njengento yokuthi singasayithakazelela achibo ngoba kasisamzwisisi ukuthi yena uvele nxa ekhuluma uyabe injongo yakhe ingeyani ngoba akasoze kusethusa ukuthi sizwe lithona kuthiwe leyo thitha lapho kubhalwe khona ayisiyo yakhe. Kodwa umncoma sikuncome kuhle.
Kodwa ubuhle bukaThangray singathi uqalise ukububona nini uMnangagwa ngoba esaphila babetshona bemthethisa lapha bona uMnangagwa labanye bakhe kuZANU-PF bemhlambaza besithi ungumuntu omubi ungumthengisi njalo.
Limkhotho lelo yikho ngithe phambilini anginaqiniso lokuthi ukuloba kwakhe ulobe engumuntu omncomayo kumbe bekuyindlela yokusithunuka. Limkhotho lolo litshoyo ngoba ubaba uThangray lokhe waba ngumkhokheli wethu webandla leMDC akula mnyaka nothi lapho esake sathi wake watshaywa ngumoya ngoba wayengotshaywayo ebotshwa ehlanjazwa ethelwa ubufebe yonke into imhlamba ekhona kuleli lizwe ubaba uThangray yedlula yaqinisa ngamagcobo.
Uthi njalo lesi yisikhathi sokubambana abantwana beZimbabwe babambe iqhaza baphakamise ilizwe elitheni ngalokho.
Thina njengemanza leMDC ukubambana lokhu esaqalisayo lumhlangano wethu sihlala sikhuluma ngendaba yokubambana lendaba yokuthi ungazwalelwa kwidwangu dwangu. So lokhu afuna ukukwenza lokhu angikwazi ukuthi uvele ufuna ukuthini kodwa yena siqu sakhe akalanto yokubambana yena akufunayo ukuthi sonke simthandaze. So nathi sithi sifuna ukuthi sikhulumisane. Kunzima ukuthi ngithi mina Budintunga ubungichaya wangikhiphilisho. Usungikhiphilisho ususithi kimi akubuyele ehlale phansi sigumusane umlota. Kunguwe futhi ozabe ukhulumisa khulumisana njani. Kakwenziwa njalo.
Alo ke ngonkosazana Thabita Khumalo umgcini isihlalo webandla leMDC ubexoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7 eseHarare. Kolunye udaba idale lePhalamende seliqalile uhlelo lokukhetha amalunga eCommission ekhangelane lokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission. Umlawuli wedale lePhalamende wethule umbiko ekhuthaza uZulu ukuthi akhethe abantu afuna babe ngamalunga alikhomishin njalo bathumele amabizo abo edale lePhalamende. Amalunga amakhomishin akhethwa nguZulu abe esevivinywa yidale lePhalamende. Bekungabizwa uzwayo edolobheni leHarare lamhlanje lapho abatsha abakade bethakazelela ilanga lothando iSaint Valentine's Day begqoke impahla ezibomvu. UGibson Bebe usipha lolu daba eseHarare.
Endaweni zabavinkili ezamamo ezinjengabo isiget laseJoyina City enzikini yedolobho bekuphithizela abathandanayo bebonakala bethatha imfanekiso ukuthi abanye bebengabathi kabenelisi ukuthengela intombi lamajaha abo okumnandi ngelanga lalamhlanje ngenxa yesimo somnotho esingamanga kakuhle elizweni. Iningi lisebenzela nje ukutholisa imuli okungena ethunjini. Imali iqhubeka isilela elizweni kakhulu idwa leMelika elifunwa ngabosomabhizimusi abaningi lamavinkili, kanti iholo liqhubeka lincipha nxa liqhathaniswa nendingeko zemuli kanye lokuqonga kwentengo yempahla lokudla okunye owaqala ukukhweza kwentengo yamafutha ezimota. Kolunye njalo udaba umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ube lomhlangano labezigodlo zabameli bamazwe ahlukeneyo kweleZimbabwe ekhuthaza amazwe abo ukuthi aqhathanise ukulondoloza ubudlelwano obuhlele leZimbabwe. Kunjalo nje okhokhela inhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union athuza umnumzana Obed Masaraure umise phambi komthethwandaba kamantshi esethesa icala lokuzama ukugenqula uhulumende, kodwa umthethwandaba awuzange waqhubekela ukuya ngadi ngaleli cala wathi aphenduke edale ngenyanga ezayo ekambimbitho mhlaka-7. Ukuthi unobhala wenhlanganiso yababalisi ye-Amalgamated Rural Teachers Union athuza umnumzana Robert Cherry laye umise phambi komthethandaba kamantshi weGoromozi oseduzane leHarare namhlanje esethisela icala lokutshaya ipolisa. Yena-ke ube nenhlanhla yokutshela ukuba uzaqhubeka ethonisisa isuka emzini wakhe ngemva kokuvunyelwa ukubhadala imali yesibambiso sebail sekhulu lamadola i-$100. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi omunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa utshele inkokheli yeSADC ukuthi ukutshengisela okwenyanga edluleyo phezu kokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota kwakuvele kuqoqwe ngaphambilini ngabantu ababefuna ukugenqula uhulumende bebangela ingxabangqoza besebecatsha ngokukhwezwa kwentengo lokhu. UMasisi uthi uyavumelana lembono ethi kumele kwesulwe izijeziso zomnotho ama-sanctions ayetheswa ilizwe leZimbabwe. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kule Botswana.
Khuluma egcekeni lendizamtshina eleSeri Sekhama International Airport ngemva kokufika evela emhlanganweni we-African Union EAU owenzelwe kwele Ethiopia, umongameli Masisi uthi kuqakathekile ukuthi abantu bazwisise ukuthi udaba lweZimbabwe lusuka ngaphi lusiya ngaphi. Uthi bese-Ethiopia bahlangane njengenkokheli ngaphansi komanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa owe-SADC lapho umongameli Emmerson Mnangagwa abachathekele ngezahlakalo zenyanga edluleyo lapho kubulewe abantu ekutshengiseleni ngokungayi emsebenzini phezu kokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota. UMasisi uthi batshelwe ukuthi abantu laba batshengisela bevika ngokukhwezwa kwentengo yamafutha kodwa babevele belenjongo yokudala umona ngaphambilini kwesaziso zokukhwezwa kwentengo yamafutha.
Details to explain to us that there had been pre-planning.
Ngokuxwayisa isimo esikhona, uMnangagwa wasitshela ukuthi kwakuvele kube khona inhloso yokudala umonakalo. Kwachasiswa lokuthi ngemva kokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota, intengo yawo yahlala iphansi okudlula amazwe amaningi awesadala.
UMasisi uthi uyavumelana lombono wenkokheli eningi eSADC ukuthi izijeziso zomnotho ezafakelwa iZimbabwe ngamazwe angentshonalanga agoqela eleMelika kumele ziyesulwe. Uthi iZimbabwe ayingeke iphumelele uma ilokhu iphethe ijoko lezijeziso zomnotho ngoba isehluleka ngisho lokuboleka imali kunhlanganiso ezinkulu ezifana le-IMF kanye labo World Bank.
Uma ungavunyelwa ukweleda kumbe ungena kumnotho welizwe lonke jikelele, kusuka kube nzima ukuthi ube lelizwe elilomnotho ophumelelayo. Ngiyasekela ngokupheleleyo ukwesulwa kwezijeziso eZimbabwe. IZimbabwe ephumelelayo inhle kithi njengeBotswana, ngoba okwenzakalayo kibo lathi kuyasiphatha.
UMasisi uthi izalwane zeBotswana zazisenelisa ukuthumela abantwana esikolo eZimbabwe lelo lizwe lingakabhekani lobunzima bomumo bomnotho. Omunye weZimbabwe ucubungula ezombusazwe eseHebron, uMnumzana Edwin Dube uthi noma nje emhlonipha uMasisi, kuyadanisa ukuthi iSADC iqhubeka ingelamazinyo.
Okukhulunywa ngumongameli Masisi akumangalisi ngoba ingoma yenkokheli yeSADC asiqali kukuzwa. Kukhanya uMnangagwa convinced them ukuthi abantu nothi uhulumende yibo abaphambanisayo ngesikhathi sama-protest. Siyazi ukuthi inkokheli yeSADC ufanele ikhanya isekelana, yikho esibona ngenkulumo kaMasisi.
Kodwa uMasisi uthi bavumelene ukuthi kube lokuhlonitshwa kwelungelo loluntu kanye lemithetho yonke engaphansi kwesisekelo sombuso weZimbabwe. Uhulumende kaMnangagwa wathuma isithunywa ezigoqela uMnumzana Patrick Chinamasa ukuthi zihambe amazwe ayeSADC bechasisa ngomumo okhona eZimbabwe, njalo benika isiqiniseko sokuthi akulanto eyethusayo ngemva kokubulawa kwabantu ababetshengisela. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama Women's Round Table, sixoxa ngezothando ngaleli langa lele Valentine's Day. Kambe inhlupho zesimo selizweni zingabe ziphambanise ukuthakazelela leli langa na? Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ekuqhubekeni kokungahlaliseki kwezombusazwe, uZulu uphakathi kokudana okwadalwa ngumanyano weSADC kanye lowe African Union kulandela umbiko wethulwe phambilini komhlangano weviki edluleyo lapho lezi nhlanganiso ezithele eZimbabwe liphakathi komhlahlandlela wentuthuko. Akuzange kukhulunywe ngocuku lwamasotsha lamapholisa kumbe khona ukusola okwenzakala ngenyanga edluleyo. Lokho sokuthiye iningi leZimbabwe lisithi selifana lentandane ezingela ozinakekelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ezicubungula izombusazwe uMnumzana Methuseli Moyo endawonye loMnumzana Dinizulu Macaphulana onguye osungula lingxoxo.
Kuyisifundo esitsha kwabugandi kodwa esidala ukuthi abantu beZimbabwe nabantu beAfrika jikelele bakwazi ukuthi eSADC laba labo AU lawa njengokuthi okukanyerere kudala ngamaklabhu ama tyrants abuthana khona ukuthi azikelane lokuthi abalekele intando yabantu. Ngakho uSapho leZimbabwe kumele libe kwazi ukuthi lulodwa kumele balwe impi yabo yenkululeko. Ngoba umbuso okhona kathesi eZimbabwe ngaphandle kokuthi umbuso wabamnyama abantu abalwela inkululeko ngumbuso wekolonialism, ngumbuso wodlame, ngumbuso wokuhlukuluza abantu. Ngakho impi ephambi kwabantu beZimbabwe yimpi yenkululeko.
Nanto ke udaba Mnumzana Moyo, wena uthini ngomanyano lo weSADC kunye lweAfrican Union ikakhulu nxa sikhangele okwenzakala eZimbabwe?
Ye, njengoba ekubeka nje uDinizulu Gandhi, abavusi nxa behlangene laphandle kuba lidale kumbe iklabhu yabavusi bese bekhangela abantu bonke ababuswayo eAfrika ukuthi hayi laba ngabantu bethu siyababusa. Yikho ke nxa abantu bekhonona kungabe kuseZimbabwe kungabe kungapha, ababusi labana basuke babone uhlupho lolu ngelihlo laba busi ukuthi laba ngabantu bethu sebefuna ukuvusa ikhanda. Yikho ke bona basuka bexhase kumbe besapote lowo ongathi ufuna ukuhlokomelwa ngabantu, abakhangeli ukuthi abantu labo wona uvele yena ubaphethe njani. Njengoba ethile uDinizulu kuyisifundo esitsha kwabanye, kodwa kade bevele belandela into lezi. Thina abanye sasikukhangele ukuthi ye singawubanga umsindo singazibhala incwadi eSADC le-AU zizafuka zibalwe nje, bekubale baphendule ngeyabo indlela bakwehlise bakuse phansi okwinto wangikhona loba thina besikubona kwinto ephezulu. Nxa ilizwe lihamba bona imota ziba ziduma ababusa bebusa, nxa ufuna ukubona ukuthi bayangenela ukuthi umuntu obuswayo akhitshwe, bangenela masinya okudlula umuntu obusayo ehlukuluza bonabo bantu.
Mnumzana Macaphulana, nxa sikhangele okuke kwayenzakala phambilini, siyabona ukubana iSADC kunye lomanyano weAfrican Union zike zaphathisa sibili iZimbabwe, sabona kusiba lohulumende womanyano. Kanti kathesi ke kungani inhlanganiso lezi zingani zithatha icele likamongameli Mnangagwa?
Ungasiza kuhle khonaphana ubone ukuthi besibekela laphana eZimbabwe bencedisa ukwakha uhulumende womanyano, babevikela umgabe kwakungayisikho ukuthi bathuthukisa kumbe basekela abamabandla aphikisayo. Ukukhuthala kwabo khonaphana besiza besitha kubandla nekusetshenze, babevikela umbuso komgabe owawusuwile, owawusuluwehlulwe umkhonomi njalo owawunqotshiwe ekhethweni. Akumangalisi babeze laphana ukuzosekela njengoba de sisithi isakhamuzi sakithi lapha ukuthi babezovikela omunye ilunga ledale labo lababusi base-Africa babengazosekela abantu beZimbabwe. Ngakho abantu bakithi kumele babe lesibindi, abantu be-Africa bonke babekwazi ukuthi inkokheli lezi zibambene, abantu labo kababambane basizane ukuthi kungahlaselwa beZimbabwe abe-South Africa labo basekele, kungahlaselwa be-Mozambique abeZimbabwe basekele. Ukubambana kwabantu base-Africa ngaphandle kwenkokheli zabo lezi ezibusa ngodlame kuzakwenza ukuthi imibuso iguquke, lale imibuso yokuthi akathi ibhizinise ekhona e-Afrika. Kumele izizalwane ze-Afrika zabantu bazana zibambane kuqala ukwenzela ukuthi umbusa kahle uze e-Afrika. Otherwise okwenzekayo ukuthi ziyaqhubeka nezinkokheli zimanyene zinyathezela phansi abantu base-Afrika.
Ya, Mnumzana Moyo, nxa sikhangele udaba lweZimbabwe lungaphela njani nxa kungela amanye amazwe ancedisa njengalokho esesikubonile oSADC lo-AU bengancedisi? Ikhona yini indlela engayenzakala ukuthi zona izizalwane zeZimbabwe zibe yizo ezizincedisayo?
Ye, khona kunzima kodwa kulula. Uthilo uDinizulu ukuthi ngo-2008 babuya betatazela ngoba babona ukuthi umgaki wayezethelela. So okwamanje nxa bebona umbuso lo okhona eZimbabwe weZANU-P F ungekho under threat uzibusela kuhle, baveleka basoze bangeneli. Sike zakubona kube lesitraki lesi sike saba khona ade sekukubi sibili, bangathiwa bake bathiselwa khona phandle. Kwathi sokuhazwe amasotha abantu bethuka babuyela engebhezini zabo njengofuthu, waqala sokuthi sokubetha umoya. Hayi, even ukuthi buyani sikhulumisane lokhuya ungakunanzelela kathesi sokuphansi kakhulu. Okusuke kwaba khona kwaba nzima ukuthi ungakhangela i-general election. Yiyo i-election ngokubona kwami eyahamba kuhle kakhulu kuZANU, yahamba kubi kakhulu kuma-opposition. IZANU itshela ukuthi yona ephalamende laphana ivele ile majority enkulu. Lo wabekhuluma besibafuna ukukhuluma lalo uJaku Chamisa babesitsho nje ngokubona kwami ukuthi hayi baqhuba isikhathi ukuthi laye ethi hayi abantu labana bafuna ukukhuluma lami. zikuye sabisa lokhana ukuthi ungayenza so siza kwenza so. So abantu bezimbabwe bale ndlela ezimbili ukuthi wali wethi hayi ukuthi sihle siluma umbhobho ngamazinyo kumbe wethi hayi umbhobho uyalimazi azililindeni olunye ukhetho. So i-choice zangikhona zikhonapho.
Alo-ke ngumnumzana Methu Selimoyo, ingcwethi ecubungula ezombusazo ubexoxa indawonye lomnumzana Dinizulu Macaphulana, enye njalo ingcwethi kwezombusazo. Intatheli izindaba ezimbalwa ezixoxela umsakazo weStudio 7 zithi uhulumende kamongameli Mnangagwa ulakho ukubumba imithetho ezavimba ukwethulwa kwezindaba ngoZulu ebulenjini bokuxhumana obugoqela obeFacebook, iTwitter lokunye okufanayo. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Njabulo Ncube okunhlanganiso ekhankasela ukukhululeka kwamaphephandaba lemisakazo eVoluntary Media Council of Zimbabwe.
Silokhu sabo ukuthi sizaqalisa ukuthi sithaye izandla ukuthi sokuzalwe umntwana omusha, kodwa utholakale ukuthi khona umntwana lo ozaliweyo inyamazana, inyamazana ezabuya ukuthi khona isilume esilimazi. So simelele ukuthi sifayise ukuthi siwubone lo mthetho ukuthi uminjani, awulamazinyo abukhali njenge ayibhaleyi okuthiwa isisesulwa.
Siyabona njalo ukuthi lake lanika imbono yenu, kodwa libona zani-ke imbono yenu izathathwa yini kumbe lalichitha nje isikhathi?
Imbono yethu siyifikisile kulokhu abakuthi ngama-consultative meetings abekhona, kodwa ngendlela ebesikubona ngayo abakhokheli behulumende ikakhulu be-Ministry of Information abebekhangelela ngayo njalo bekhangelela phansi izithunywa zethu nxa zithi lazo zipresenta ama-position paper wethu, akusithembisi ukuthi khona konke ebesikufuna kuzatholakala kule imithetho emithathu.
Yes, siyabona njalo ukuthi kukhanya ngazani uhulumende ufuna ukunqamekela lapho ukuthi kuvalwe kumbe kuvinjwe kakhulu lokho kuthiwa yi-social media, akunjalo yini?
Ya, silikwesaba okunjalo ukuthi khona umthetho omunye waleyo mthetho emithathu owafuna ukuthi uyayifake ngabe ngikhangelele khonokho ukuthi khona yeluse ukusetshenziswa kwe-social media.
Alo-ke ngumnumzana Njabulo Ncube, isiphathamandla senhlanganiso yeVoluntary Media Council of Zimbabwe, ubexoxa leStudio 7 eseHarare. Umnumzana Joseph Chuma, ilunga ledale leCentral Committee yebandla leZANU-PF, uthi uNcube labanye bakhe besaba umnyama ongelampisi.
Nxa usenza into epheleleyo engelansolo phakathi, engelakuganga phakathi, akulanto mele uyesabi. Nxa uvelile sazela sokuthi uyaganga uthi uqala ukwesaba, kanti yindaba bengamelelanga ukubona ukuthi uhulumende uzalani sikucubungule sokukhona sokuphambi kwethu sonke, kodwa wena usufudlikimele ukuthi kona sicabangele kona sebefuna ukuvala loku naloku nalokana kungenxa yani khonoku kusho ukuthi avele kulokuganga okuthi izondlela uyayo okwenzayo ikususesaba.
Kodwa wena ubona ngizani kungaphumani-ke khonokho okuzalungiswa ngurhulumende babajuma?
Into emele iphume labana yikuthi kona i-social media sonke siyayifuna iqakathekile nxa siyisebenzisa ngendlela eqondileyo, kodwa nxa sisebenzisa ngendlela ekuganga ebisa ukuzondana ebisa ukuhlukumezana sokusiba yinto embi-ke khonapho antiyabona. So into omele yenzakale ukuthi uhulumende kabuye le mithetho ezelaba abasebenzisa i-social media ngendlela eqondileyo. Sila ama-family groups khonapha ku-social media, sila ama-church group ku-social media, sila abangani group nje singabangani ku-social media, and siqhubana le information eqondileyo kuba yinto enhle. Kodwa nxa mina sengizabona ngokuvuka nje sengiphosta ngithi umthembo kasekho wena uphila, so ukuganga-ke kulokho. Umuntu enza njalo kumele ajezwe.
Alo-ke ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga ledale leCentral Committee yebandla leZANU-PF, bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Singakagqibi uhlelo lwethu ke sikhangele inhloko zendaba. Ibandla le-MDC lamhlanje belithe gwaqa enkundleni yeHarare Showgrounds elikhumbula umuyi owayengumkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwalamhlanje. sidibaneni njalo ngo 6:30 ekuseni igama Chris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.